liqiniso ukuthi intengo yezinto iqhelile emashops. Akukutsha ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende uyengezelela ikholo. Kungaba kuphela komnyaka ngenxa yezisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali. Siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi bakhweza ke intengo yezinto emashops. Singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi, asikuthakazeleli lokho. Bakachasisi ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani, ngayiphi indlela bakwenzelani. Loba kulokukhumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyo mali, bathi uhulumende uyaprinta imali, uyazibhalela nje amaphepha athi imali. Yikho abamabhizinisi ke khuphula ke intengo yezinto. Kati baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasethwa ke kukhwela kwezinto emashops. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Manje kubaqathi ke lina lizathini nxa lapho selifuna futhi ukuthi izisebenzi zingezelelwe njengoba kukhanya udubo lokulabo abathengisayo?
Yikho esikhathini esidlulileyo bengani sile nkinga okuthi sitsho ngokuthi siqambe imali esingathi i-poverty bottom line okuwanamhlanje, ngokuthi nxa izinto zikhuphuka ngokusa kwamalanga, ngokutshona kwamalanga, layo phela ke imali ye-PDL iyabe ikhuphuka. Kade sikhuluma ngayo kuviki edlulileyo sithi singaba yiyo i-poverty bottom line. Ejike ayiseyiyo kuliviki lakuviki elandelayo ngokukhwela kwezinto. Ikholo belingakazekele likhwele nje izinto zikhuphuka zinjalo. Sibona ikholo lobe lini ndawonye kulapha esihlangana khona nama-employers senze i-collective bargaining. Ama-sectors amaningi ke akavumelani, akabalezivumelane zokukhuphula-ke ikholo. So inkinga ke esizayibaka phambili kwedale le-tripartite negotiating forum nxa siyanikwa ithuba lokuhlangana esikhathini esilandelayo.
Belike lakhuluma phambilini ngodaba lokubana lifuna impendulo, limelele impendulo evela kuhulumende ngendaba yeholo lona leli. Seliyitholile yini?
Asikayitholi impendulo. Kuyasixaka sibili ukuthi sizanika i-feedback engakanani kulenjani kuma-members ethu okwamanje. Loba sekugcwele ke emaphepheni ukuthi uhulumende usebisele lolu daba ku-TNF. Sesizame ukuthi sifinyelele ku-Minister of Labour ukuthi besazise ngempumelo ke ye-cabinet. Abantu bangkhona kababambeki okwamanje. Besizama sibili amalanga adlulileyo ukuthi ugatsha le-Minister of Labour lusazise phela ukuthi kuphumeni ku-cabinet. Hayi, abe singakaze sithole-ke i-feedback abakasitshele ukuthi i-cabinet-ke iqumeni ngendaba zeholo.